sesingene kugiya yama elections and each time kwathi kulama elections eZimbabwe sekazi ukuthi kuba lo dlakelo olunje odabukisayo ukuthi uhlaselwa zona inkokheli zamabandla aphikisayo nxa kulesibindi sohlaselwa inkokheli kungakanani ke kumuntu kazana iBhayibheli lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo okutsho ukuthi ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana ke abasekeli bakhe abakhona ke emalokitshini esigabeni kutsho ukuthi ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuzwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwa ngudlwangu ubudlova bonke lobe sibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokuyisikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho unembawari ukuthi hhayi sesingene kukhiyela khona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi izanu vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungiselela ama-election ichaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotelwe ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silaba abantu abaningi from 1980 abafela ama-elections ona lawo kuye kwaba legugura hundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandlela ithize lemozapho balandela umkhokheli lomholo othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu father Zimbabwe. So nxa babe ngesibindi sokugijimisa father Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa i-MDC izihlasele yini ize izibulalele lezimota zayo?
Nxa singakhuluma ngehlangothi likathina masazata engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF begqoke isikibha sezanu behlasele imota ze-MDC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyikenze, okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali which is very unnecessary. Ofuze ngabe ukuthi kuthi namasa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu PF asikhuthazwini udlakela asinjani ayisithi esimhlasele kodwa phambilini uthi namasa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla udlame kube lusizi ngoba ngukhomiza wezanu PF nguye ophethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutsho ukuthi-ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaselini uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozwisisa udlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChinamasa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi kanti ezilizwe liyawohloka kuthiwa ngamasanshini kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala elizwe kona kuye babalibulalayo bayabulala zingcitshi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into even belenzile. Ungananzela even egugurawundi kuzobe namhla kuthiwa kwakulama-dissident kumba ayemangaki bayayilandula negugurawundi injalo bayayiphika bayachatsha bavika ngomunwe banjalo ngabantu bamanga ngabantu bokukhuluma into engekho ngabantu bokona bavike bachatshe ngomunye kubulewa abantu ngamasosha ngo-August kwabuya sizwa 45 degrees yeyamasosha lokunjani njani vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumana lokuntshuma bezama ukuvika amacala abo banjalo umthetho wabo kwaba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasoze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, lungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Kusuke kithi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu uzafica ukuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ngokaChamisa nokaMonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukana ngale kuzanu PF bazabizana ngamagama trox ngama-G40 ukithi odlakela but uma singafika esikhathini sokuthi ke siku accept sivume ukuthi hayi ukushiyana kwembono yethu akuthi ukuthi sizizitha hayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe
akuyiphethe mnumzana Hanana
eyami impendulo yakophisa kodwa engingakutsho ukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabanga ukuthi bangazivikela njani ngoba ngeza ke sihlale sichaywa sigongodwa amapolice engasivikeli lati kumele sidinge indlela zokuthi nxa sichaywa sizivikele.